ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 7 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
eZimbabwe eHarare lati sikobulawayo kasi emsebenzini lokho simelele the Ministry of Health lo minister Dr. Obadiah Moyo the Health Services Board kuyiba abasibhadalayo ukuthi besinike imali ezikwanileyo Uthi siyemsebenzini
ikho odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebenkunsuku ezedlula inyanga bekhalala umsebenzi bathi kababuyeli lanxa umqhatshi esethusela ukubasa emthethwandaba
and okuzisa ubuhlungu sinabantu silokudla kwethu esingathi sithiye emsebenzini yithi esizikhomodisa lethu okwazakalayo ukuthi abantu badla lokhu badla lokhu kodwa khathesa kusathengeki vele
Iningi likhala ngokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla yezitolo kulokho kuqhubeka ngesikhathi intengo yamafutha ezimoto okuhambisa layo iqonile. Umqeqeqeshi weqembu lenguqo eleChicken Inn uJoey Antipas uthi iqembu lakhe lisaselalo ithuba elokuphakamisa isicoco seligi. Loba nje selichiywa ngemiklomelo emihlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane leCapes United. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokuzinsuku ezedlula inyanga odokotela bekhalale umsebenzi besithi iholo labo alisabavumeli ukuthi benelise indleko zokuya emsebenzini. Bachilo njalo ukuthi iholo liyalisiwa isisindo lanxa uhulumende ethembise ukulikhuphula ngesilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Odokotela lokhe belethemba ukuba kuzaze kutholakale indlela engcono yokuthi bazwisisane lohulumende ukuze babuyele emsebenzini, hathi ukuba bethuselwe njengalokhu okukhulunywe ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo.
Udokotela Mthabisi Anele Bebe uthi ukuze babuyele emsebenzini kumele bazwanane lomqhatshi ukuba uzabapha imali eyaneleyo njalo iqansa maviki onke
nelanga lesi 35 lokho siku incapacitation singenamali zokuya emsebenzini udokotela wonke eZimbabwe eHarare lati sikobulawayo kasi emsebenzini lokho simelele The Ministry of Health, lo minister, Dr. Obadiah Moyo, the Health Services Board, kuyiba abasibhadalayo ukuthi besinike imali ezikwanileyo zokuthi siyemsebenzini. Ifuweli isiloku iqansa every week. So kasilayo imali lokho sibhadala siyemsebenzini. So esikumeleleyo kathesi ukuthi beqalise ukuthi sikhulume sizwanane ngokuphangisa. And inkulumo zangkhona kumele ziphele. Ukuthi siphiwe imali ezabiyenelisa ezabe ikhwela ngeviki ngeviki.
Udokotela Tawanda Zwakada unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela uthi lokhe belethemba ukuba ngemva kokukhulumisana kabanzi lohulumende hathi ukwethuselwa kuzaze kube lempumela enhle.
Doctors on the 3rd of September declared that they were incapacitated and they were not embarking on a strike.
Mhlaka 3 impandula odokotela bacho ukuba abasenelisi ukuya emsebenzini ngoba iholo lingeneli. Hathi ukuba bakhalala umsebenzi. Senanzelela ngokudana ngamazwi akhulunywe nguminister ngomgqibelo emini ulusizi ngoba amazwi akhe ngeke anelise ngitsho lo dokotela oyedwa. Lokho sithemba ukuthi impendulo izaze itholakale ngemva kokukhulumisana kabanzi. Hathi ukwethuselwa.
To timely intervention to this ongoing impasse.
Umnumzana Anthony Majongosi omela abongi besibhedlela se-UBH uthi akusasebenzeki ezibhedlela.
Ukusebenza kwethu akusebenzeka kuhle lendaba yokuthi vele thina nama doctors siyasenza ukuthi umsenzi wethu uhambele phambili siyafuna ukuthi sisenza sonke nendawo leyana gathesi umsenzi wethu awusahamba kuhle.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Sihle Ndlovu uthi umumo lo okhona ezibhedlela uyingozi kumpila kahle kaZulu.
Sizwa sisesaba njalo silokudana okukhulu ngomumo lo osezibhedlela. Abantu sebesithi bengagula babulawe yi-stress sokuthi mzelatshwa ngubani njengoba odokotela bengekho. Uhulumende omele aphange alethe impendulo ngoba ukungabi khona kukadokotela kuyingozi kumpila kahle kaZulu. Ngoba abantu bezibhedlela baselashwa ngokugcweleyo.
Odokotela bathi abakhalalanga umsebenzi kodwa imali yiyo engabavumeliyo ukuya emsebenzini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi njengoba kusobala ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa izikhalazo zabo, sebekhuthaza amakampani loZulu ukuba bangenele ekukhulumisaneni lohulumende ukuthi kungenziwani. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo odokotela abasanda ukugqiba izifundo benhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association baqhubekele phambili bekhalala umsebenzi lanxa bethuselwe ngumphathintambo wezempila kahle umnumzana Obadiah Moyo ukuthi nxa bengasabuyelanga emsebenzini ngomvulo bazosiwa emthethwandaba. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Odokotela bahle balobela uhulumende incwadi yokumazisa ngokuphuma kwabo enhlanganisweni yezisebenzi zikahulumende eHealth Apex Council esithi abasela themba lokuthi imele izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Tawanda Zwakada uchasise ngokubafuqe ukuthi baphume kuHealth Apex Council.
The Zimbabwe Hospital Doctors Association representing all junior and middle level doctors specialists.
Inkokheli yeZimbabwe Hospital Doctors Association ilazisa ngokusuka kwethu kunhlanganiso yeHealth Apex Council. Sekusegcikeni ukuthi inkundla le yokukhulumisana ayimelanga izifiso zabodokotela.
So to recognize the diverse needs and concerns of healthcare workers.
Umphathisikhwama wezathi uDr Prince Batau uthe bafuna ukufikisa insuku ezilikhulu bengekho emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga inhlupho zabo.
Zana tiri pano tisira kwatiri kuenda tiri mudzimba dzedu takarara kuti zvete
sifuna ukufika insuku ezilikhulu silapha sitshengisela singayindawo kulabo akade becabanga ukuthi kumbe sizagcina kuviki eyodwa kumbe kunyanga eyodwa sithi hachi
zana tichisuka zana tombonzwa kuti zvakamira sei.
Ukukhala umsebenzi kwabodokotela sokuchiya izigulane zezibhedlela zeParinyathwa leHarare Hospital zingela uzelaphayo. Iningi labo selizama ukuthola usizo kubodokotela abazimele bodwa kodwa bathi kudingakala inhlawulo yedola leMelika lona elingasatholakali lula elizweni. Omunye wabo ngugogo uJane Kala okhala ngale inhlawulo yedola leMelika.
Sinabona kuzodlila siyamelela bona abeze beqalise mntana mntana mlapha kungaba nzima kakhulu. Kathi sikunjima zokuyabhadala azikwananga. Mpinde siyethatha inkata zemali zihambisela into engazozikhanya. Uthi khona uyabhadalisa amaphilizi nale imali amayusa inini.
Unkosikazi Dorcas Hondo isakamuzi seHarare ukhalaza kumphathintambo wezempilakahle ukuthi azame icebo.
Vanomiririra veHealth vaobhadhiya Moyo.
Ukhokhela ugatsha lezempilakahle ubaba uObhadhiya Moyo, siyakucela sibili sizigulane silapha eParinyathwa, asilamuntu oselaphayo. Uma wazi abantu bayafa, sicela ukuthi yamukele izikhalazo zabo dokotela kanye leholo labo. Vele nithi ukuthi labo baphile lezimuli zabo. Sikhangele isimo esiselizweni
lethu.
Namhlanje kufike amalanga angamashumi amathathu lanhlanu odokotela bekhalele umsebenzi kodwa bathi bafuna ukufika insuku ezilikhulu bengabuya emsebenzini nxa uhulumende engagcwalisanga iziso zabo. Okwakhathesi odokotela bahola amadola eZimbabwe edlula kancane inkulungwane 1200 okuyimali abathi kayeneli indleko yokubasa emsebenzini. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo uthembise ukubengezela iholo ngesilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ngeviki edluleyo. Waxhayisa ukuba babuyele emsebenzini ngomvulo nxa bengabuyanga uhulumende uzabathathela amanyathelo. Kodwa odokotela bale ukwamukela lesilinganiso besithi kasihambelani lesilinganiso sokugqonga kwentengo yempahla ezitolo. Loba ilizwe lingasebenzisi imali yaphandle, odokotela bathi bafuna imali yabo i-RTGS kodwa iqhathaniswa ledola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Iningi likhala ngokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla ezitolo okulokho kuqhubeka ngesikhathi intengo yamafutha ezimoto okuhambisa layo iqongile okungabangela ukuthi umomo ube mubi ngamandla. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi iziphala zeGrain Marketing Board sezingathenga umombo kubalimi ngamadola zenkulungwane ezine i-$4,000 ukusuka kwezimbili ezilekhulu i-$2,100 ithani linye ngalinye okungabangela ukukhuphuka kwentengo yempuphu njalo. Ukuze sizwe okuningi ngokukhuphuka kwentengo yempahla, sixoxele umnumzana Austin Nkomazana umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Into yentengo le izisa ubuhlungu. Izakhamizi ziphatheke nzima. Uyakwazi ukuthi ikhathesi nje ukuzinto lokho kungakaqalisi izinto ebeziphansi sezisesabisa. And okuzisa ubuhlungu, thina abantu silokudla kwethu esingathi esikhile emsebenzithi yide esilicommodita ngithi okwazakalayo ukuthi abantu badla lokhu badla lokhu kodwa khathesi akusathengeki vele.
Yiziphi kakhulu impahla abantu abazidingayo esingathi intengo yazo ikhuphukile?
Kahle ngiqale ngempuphu. Ngikhulume seduze lakho sibili lalamhla ngengabakikho ngikhangela nje emavinkelini ethu. Impuphu ngithi ngikhulume nge-50 kg nxa kade kule muli obuyithengela i-50 kg ngenyanga. Ithe iqala ukuphakama ngingasasukeli phansi yabaleka yafika kuma-73 isuka lapho 105 khathesi sikhwele futhi sedlula lapho. Ngitshela-ke right ukuthi into enjengempuphu thina emalokithini abantu ongeze wenza ungazange ube lempuphu endlini yakho. Sibuye entweni encane njengethukela. Kuke ngikutshela ukuthi ithukela yona liyanobusa ithi ungaba le-$2 siyithenga ngama-$1 something bekutshintsha. Lamhla sokumele ube le-$30 or more kushiyana ngamavinkile. Sisuke lapho siye kurayisi. I-2 kg yerayisi awusakhulumi ngayo ungazange ube le mali efika ama-30 kumbe 32. Oh, abantu kubaphathe njani? Ngiyaqinisa abantu bahlukumezekile ngutshele.
Siyananzelela lokuthi abaningi bavele abasebenzi, abanye le mali leyo abayiholi. Liyalizibone yini inhlelo eziphathisa laba abanye abaswelayo?
Okuke kwenzakala ikakhulu kulile eceleni kilo. Kulo hlelo lukahulumende olokuthi abantu beholise umuntu. Lakho futhi kade singikhuluma kanje yona linyanga kakubonakalanga kakukho. Inyanga edlulileyo kakukho. Phezulu kwakho khonokho futhi asithi kubuyile. Sethu umbango osukhona sokulabantu asebeqakathekile kikho. Vele ivangeli labo bese besithi lokhu yiphathi yethu. Ithe sikwenzayo. Bayizuza nzima into naleyo abanye namhla kukhona bayathola abanye kabatholi. Ngaphandle kwalokho kakukho okunye engakuthinta ngotshelethwa nokuthi kungaba kulani kunokuba losizo ebantwini.
Lo ngumnumzana Austin Nkomazana umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Live Talk namuhla sihlaziya ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ukutshengisela kuqhubekele phambili namhlanje esigodlweni sele Iraq, Baghdad lakwamanye amadolobha alelo lizwe. Kubikwa sokufe abantu abalitshumi lambili ekulwisaneni labezomvikela insukwini ezimbili zokutshengisela lokhu. Abebutho kwele Cameroon babika ukuba sebeqalisile uhlelo lukamongameli Paul Biya lokulondoloza ukuthula elizweni lokugcwalisa izithembiso azenza labalwisana laye abahlezi ezikhuluma ulimi lwesiFrench. Ekusungulweni komkhankaso wokulimukisa uzulu ngengozi yomkhuhlane wemvukuzane ngalinyanga kamfumfu oweWorld Cancer Awareness Month, ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party liphume ijumo ngeviki edluleyo ukuyasiza unkosikazi Kelita Ponela olemvukuzane embaleni odinga usizo lokwelatshwa kanye lokudla ngoba engasenelisi ukuzenzela. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlaba jikelele uqale umkhankaso wokulimukisa abantu ngokuphatha langokwelatshwa komkhuhlane wemvukuzane. Ukusungula lomkhankaso, abebandla lemthwakazi Republic Party bacabange ukuyasiza imuli ebhekane lomkhuhlane wemvukuzane emzini wempophoma kobulawayo. Umgcini sihlalo wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndebele uchasisa ngokubafuqe ukuyasiza unkosikazi Kelita Ponela.
Hambe savakatshela empophoma kumama uPonela ohlutshwa isifo semvukuzane. Sibone kusihlupha njengabantu bakomthwakazi ukuthi siyefika khona sibone. Safica ukuthi ziningi izinto ezingama-challenges ahlangana lazo njengomuntu ongumama. Kasakwanisi ukusukuma, kasakwanisi ukusebenzela. Kalaye umuntu omncedayo, ulomntwana nje ole-16 years, laye uhamba nzima esikolweni ngoba semfice engekho. Nekubhataleni school fees kunzima. Layo ukuthi azibhadalele rent lomama kunzima. Kodwa ke njengabantu abakhulele esintwini sizamile ukuthi sincede lati ngegrocery, sazama ukuthi sincede la ngerent ukuthi laye akwazi ukusizakala.
Umgcini sihlalo hlangothi lwabesifazana kumthwakazi Republic Party unkosikazi Sibonile Latifa Banda uthi kubuhlungu ukubona umama efuthelwa engatholi sizo.
Sihambe sabona umama ogulayo. Lakathe sinhliziyo yami lokhu ithintekile icabanga emuva ngobunzima lobuhlungu engibubonileyo. Kulusizi ukubona omunye umama ephakathi ephathekile ngendlela aphatheke ngayo.
Unkosikazi Kelita Ponela olemvukuzane enyaweni lenqulwini ubonge kakhulu abemthwakazi Republic Party ngosizo lwemali, ukudla lemithi aluthole namhlanje okubiza inkulungwane ezimbili zamadola.
Bengicela nje uncedo ukuthi lingcedise emntaneni ukuthi imncedise ekubhadeleni school fees lemabhukwini lekuma uniforms lami lapha endlini. Ngicela ukuthi lingcedise ngokudla lokubhadala irent udokotela Khathesi. Nanku senzuza uncedo kwabanye ihlobo zami ezivela khona phezu eduze ezinsizileyo. Bengicela abantu benkosi ukuthi nxa lindinga lindinge ku-0713-677-433.
Unkosikazi Ponela uthi imvukuzane yekhaphosi sarcoma cancer yamqala ngomnyaka ka-2012 kodwa uqale ukwehluleka kakhulu ngomnyaka ka-2015 kasenelisi kuzenzela lutho. Uthi sekumzimela ukuthola imali yokudla eyokuyatshiswa esibhedlela lokuzigcina. Okwamanje udinga usizo lwamakhulu ayisithupha amadola eMelika ukuze ayekwelatshwa eHarare. Njalo uhlala lomntwana ofundayo usizwa ngomakhelwane. Kusenjalo umkhokheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe owasinda kumkhuhlane wemvukuzane yebele ukhuthaza abantu ukuba badinge usizo lokuhlolwa lokwelatshwa usasemasinya ngoba yena wenelisa ukwelatshwa masinya wasila.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation
sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu 1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa ikhensa. Sakhankasela ukuthi ikhensa kwi-treatment yangkhona ichiphe phela ngokuthi kathi sizathola ukuthi kulezibhedlela ezimbili kuphela ezelapha ikhensa. Yibulawayo impilo leparinyathu yaHarare. Bonke abantu eZimbabwe kumele ukuthi bahambe belathe ezibhedlela ezimbili lezi. Akungeke kweneliseke. So sifuna izibhedlela zisabalala indawo zonke. Abantu bechekwe, abantu benelise ukuthi behambe belathwa besilwe phela. Ngakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube le mithi ezibhedlela ukuthiwa yi-chemotherapy. Kube le michina omamogram, kube le michina ukuthi kuyenzwe okuthiwa i-radiation therapy. Ukwenzela ukuthi phela imvukuzane ingabanjwa. Isicobodiswe pheliphele. Yikho esakwenzayo njengeThokozani Khube Foundation. Njalo senza ukuthi abantu bephumele egcekeni ukuthi beqale ukukhuluma ngomkhuhlane lo. Abantu bekunzima ukuthi bekhulume ukuthi bale mvukuzane. Bekuyinto akade sesabeka akade iyimfihlo.
UMakhube waqala inhlanganiso ekhankasela ukwelatshwa komkhuhlane wemvukuzane eThokozani Khube Cancer Foundation ngemva kokwelatshwa wasila. Kungalesi isizathu uMakhube ekhuthaza uhulumende ukuba ayakhe izibhedlela ezelapha imvukuzane kumawadi wonke elizweni ngoba okwamanje Impilo Central Hospital leParaNyathwa Hospital yizo zodwa zombili izibhedlela ezelapha imvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokho sikwezempila kahle abeZimbabwe yasebehlala kwele Botswana abaphila ngokuthengisa umzimba bamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokubanikeza amaphilisi okulwisa ukusabalala kwegcikwane lengculaza emzimbeni ama-antiretrovirals kungelambadalo. Intatha yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Mary Chitema ongayisilo gama lakhe lokuzalwa ngomunye wabeZimbabwe abaphila ngokuthengisa umzimba edolobheni leGaborone kwele Botswana. UChitema wafika kwele Botswana ngomnyaka ka-2017 uphila legciwane lengculaza. Kuze kufike isinqumo sokuthi uhulumende weBotswana aqale ukunikeza bokuza amaphilisi ama-ARVs kungelambhadalo, uChitema labanye bakhe abavela eZimbabwe kade bethatha amaphilisi la ekhaya. Kwesinye isikhathi uthi bekusiba nzima ukuthi bewathole, ngakho bajabule kwamagama ngesinqumo sikahulumende weBotswana.
Kubami labanye bami kube intokozo enkulu kakhulu ngoba ngithathela ukuthi kuseve impilo zabantu abaningi kakhulu ngoba siphelelwe ngesibathanda abaningi kakhulu. Ngeyonini le ndaba yokuthi nxa ufuna ukuthatha amaphilisi ufuze ukrose, kufuze uthunyezelwe ngebhasi, kwesinye isikhathi ababhasi bengabuyi lawo bekutshela ukuthi alahlekile, kwesinye isikhathi uthi ufika ngapha beku-overcharge.
UChitema uthi siphathwe emakilinika uma besiyathatha amaphilisi sihle kakhulu.
Basiphatha kahle kakhulu ngoba lanxa sifika vele, especially nxa sifika vele sebehle besazi ukuthi wena ukuthi ngesikhathi esincane siqase ngaso. Sebesazi ukuthi longuzibani babehleka lathi bexoxa lathi songantu vele siyi-team vele. Njalo kutshengisa ukuthi kade bengelandaba lamapassport ngoba kulabanye abantu abanye basebenzisa ama-IDs abanye basebenzisa ama-driver's license lobo banika kuphela banade bekufuna ngamabizo akho kuphela kwanile.
Iningi labaphila ngokuthengisa umzimba abeZimbabwe sebazibhalisa njengamalunga enhlanganiso yesisonke Botswana yona emela amalungelo abaphila ngokuthengisa umzimba. Umqondisi wesisonke Botswana unkosikazi Tosh Beka uthi bayajabula ukuthi abokuza abaphila ngokuthengisa umzimba sebezathola ama-ARVs.
We are very excited.
Sithabile kakhulu ngesinqumo sikahulumende ukuthi anikeze abokuza ama-ARVs. Linyathelo elaselidlulelwe yisikhathi kade salwela ukuthi abokuza bathole amaphilisi ama-ARVs.
UNkosazana Tebogo Haritsani isikhulumi kunhlanganiso elwela amalungelo abaphila legciwane lengculaza eyeBotswana Network on Ethics, Law and HIV AIDS imponela uthi linyathela elihle ngoba ukuya emacansini kungabandlululi ngomhlobo.
We are excited.
Sithabile ukuthi uhulumende weBotswana sethathe inyathela elitshengisa ingqubela phambili elizaphathisa imizamo yethu. Njengoba sisazi indaba zemaqansini azibandlululi, okutsho ukuthi angeke sinikeze amaphilisi ama-ARVs kwenye ingxenye yesizwe, kodwa sichiye phandle abanye abahlala elizweni.
Isizalwane seZimbabwe umzana Rodwell Moyo uthi inyathela lokunikeza abokuza ama-ARVs lizaphathisa ukulondoloza impilo zabantu abaningi.
Leli linyathela elihle kakhulu elithethe nguhulumende weBotswana ukunika ama-foreigners ama-ARVs. Liyakwazi kakhulu ukuthi kulabo dadewethu abaningi abakuleli lizwe leBotswana abavela eZimbabwe abaphila ngokuthengisa imizimba njalo bese bephelile. Ngokwenza njalo sokuzabanceda labo ukuthi bekwanise ukuthola impilo.
Kule nkulungwane ezingamachumi amathathu zabukuza abanakelelwa ukuba baphila legciwane lengculaza kwele Botswana. Kunani leli abayinkulungwane eziyisikhombisa yaba bathola amaphilisi kuphela, uchiya abayinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu bengaphandle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabron kwele Botswana.
Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele Chicken Inn uJoy Antipas uthi iqembu lakhe lisale lalo ithuba elokuphakamisa isicoco seleague. Lanxa selijiwa ngemiklomelo emihlanu, liqembu elihlezi phezu kwengalane ele Capes United. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leCapes United likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumashumi amane lesikhombisa ngemva kwemidlalo eviki lamashumi amabili lanhlanu. Lapho elinqobe khona eleMushawane Stars nge-2-1, limpumela itsho ukuba iqembu leCape selitshiya amaqembu alilandelayo abalisa eleChicken Inn kanye lele-FC Platinum ngemiklomelo emihlanu. Ngemva kokuba eleChicken Inn libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Chapungu, kuthi ele-FC Platinum lona libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-ZPC Kariba. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uveze ukuthi anawo ukhulu ukuba iqembu lakhe kalidlali kuhle kulezi nsuku. Kodwa utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ithuba lokuphakamisa isicoco lisasekhona.
All we can do is just believe. So it's getting tough.
Okumele sikwenze ukuba singalahli ithemba. Akusela mdlalo olula njengoba imidlalo isifika omlindi uyagcina. Akwaziwa kodwa lathi sesinganqoba imidlalo ilandelana kweminye imidlalo eyithoba mine mibili esiselelayo lathi kuke kusikiyele ngasifudlana.
Ngaphansi kwengalane yimpi yokulwisa ukugunyulwa kwisigaba saphezulu iqhubekela phambili, njalo iqembu elijeke amanye wonke eleyada litshengise ukuba kalizimiselanga ukuyadlala kwisigaba sikaDivision 1 ngokunqoba elikwenzele Ngezi Platinum Stars nge-1 kanya. Limpumela itshe iqembu leyada lile miklomelo ngamashumi amabili lane, kuthi phezu kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu, njalo la ngabalisa elebulawayo Chiefs lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Dynamos. Ele Herentals lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Highlanders. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, umqeqeshi wakule Zimbabwe olodumo uMadinda Ndlovu sephumile esibhedlela ngemva kokulaliswa phose kwenyanga yonke ngoba ihlaselwe umkhuhlane wohlangothi ngesikhathi yelolonga iqembu leGaborone United. Umfoka Ndlovu ubanjwe yilo umkhuhlane mhlazi isikhombisa kunyanga kaMpandula, njalo imibiko evela kwele Botswana ithi uphume esibhedlela kuthange mhlazi mhlanu kunyanga kaMfumfu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuzigqibayo zanamhlanje ke sikhangile ebezikhokhela. Odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bekhalala umsebenzi bathi kababuyeli lanxa umqhatshi wabo ebethusele. Iningi likhala ngokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla ezitolo okulokhu kuqhubeka. Umqeqeshi weqembu lenguqu leChicken Inn uJoy Antipas uthi iqembu lakhe lisandlalo ithuba elokuphakamisa isicoco seleague. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi lingayikhatshana luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.